hayi thina njengebandla le MDC sithi lati singeke sangena nxa ungela ama reforms ngoba esiyabe sikwenza kuyancedisa nje izanu ukuthi uZulu lomhlaba wonke ugcina ucabanga ukuthi vele izanu izibambile kuleli lizwe bona bengazibambanga njalo mele libe kwazi ukuthi nxa singahamba kukhetho lolu bavele bona sebenqobile singaqalisi la uhamba kukhetho.
Kuyini kahle kahle lifuna ukubona kulungisiswa?
Okumele kulungisiswe ukuthi kumele amabandla amanye aphikisayo athole ithuba lokukhankasa atsho ukuthi uma bengena bayetshaywa. Njalo siyazi ukuthi izekhi akunamuhla silokhu sikhala sifuna ukubona ukuthi sinikeze i-voters roll kanamuhla kasisayo asikayiboni. So kakusiphathisi ngoba ukuvele okutshoyo ukuthi khona bona izanu yele voters roll, izanu yecontrol izekhi, izanu yelamapholisa. Njalo singeka sahamba kukhetho lapho kakugcina khona amapholisa lamasotsha kakusaqedakali ukuthi sisempini kumbe zokukhetho.
Kukhetho luka 2018 lunga ukhetho luka 2018 lungafika kungalungisiswanga konke likhala ngakho kalisoze lingene na futhi.
Amboni ukuthi kuzasinceda ngani ngoba singaze singene sizaphuma singunyembezi ngoba bazabe vele sebeqilile ngoba kukhona ukuthi lapha esebenza khona nxa sesiya ekhethweni kithi emabandleni aphikisayo kugcwele ameva kukanti izani yona ihamba ithelela. So kuqakathekileyo ukuthi kumele kuhlale phansi sicubungule sivumelane ukuthi into lezo zintshintshe ngoba singaze sikhulume silobelane phansi okwenzakala kuground kwehlukile lalokho esabe sikubhalelane phansi. So kuqakathekile ukuthi siphumelele sithi i-road map lapho siyavumelana khona ukuthi sikhangele udaba le-voter registration, udaba lokuthi abantu abaregister ngama-voters iningi labo sabakhutshwa lapho abahlala khona bayajikela endaweni abangahlali kizo. Sikhangele futhi ukuthi ku-voters sokulanda abafayo abavele kwekhanzani bayavota. Zonke lezo into lezi meqale zilungiswe ukwenzeka ukuthi siye kukhethwa. Njalo kulezi nsuku sesiku-technology. Kambe shiwa singabe ngabantu kwezigijima nge-voters roll. Wena thina sanile sokuthi sisebenzisa imitshina yabelungu i-bicameral ukwenzela ukuthi nxa umuntu esiyavota aphe ngifake ilihlo lakhe akulamuntu ongayaphinda ngoba kulamuntu olelihlo elifana nalomunye.